umsebenzi lo wama-councillors kuncedisa isigaba, kuncedisa izakhamizi. Kodwa ngokunjalo futhi akumelanga ukuthi nxa usenza lowo msebenzi ugcine usebenzisa ama-resources okumele aphilise abantwana. Kumele ukuthi i-allowance abakunika yona anxa ungasomsebenzi irikhuphe ama-expenses akho owasebenzisileyo. Singabi ukuthi sithathe imali yabantwana sisebenzisa ekuthini incede umphakathi kumbe kuncede izakhamizi. Kho kumele kube lo mahluko khona.
Ungathi kodwa liyakuthakazelela kumbe kungani nje kulokuqhweba phakathi?
Umbono wami kakufikanga lapho kumele kufike khona kuphathise kakufikanga. Sizathola ukuthi kuzabe sokusenza ukuthi ukhansela isikhathi esiningi angaziniki ithuba lokuba nezakhamizi ancedise. Kuzabe sisasebenza ukuthi athole imali njalo kulalabo abanye ababehamba ngezimota zabo zathola ukuthi ifinyela abayisebenzisayo ngenyanga sisebenzisa ama-wadi abo kawuhambelani ne-allowance naleyo.
Asithi ngaba linike okuzwakalayo nje belingathi kungene malini kwezithi umuntu asale ngani uyakhudumala kancane.
Umbono wami mina ukuze kweneliseke ikakhulu mina ngihamba ngemoto engisebenzisayo ngikwanisa isiweli yonke ngenelise nje lokufona lokwenza lokhu nalokho i-$300 ngibona ngani ibingenela eziyi-allowance yama-councillors ngibona ngani i-300 ibingaphosa ibambeke kancane ngoba nanko phela ungananzelela ama-members of parliament baba neloan yokuthenga izimota. Baphinde njalo babe loan yokuthenga izindlu, khangeleke ama-ministers nabo bale loan yezimota leyo izindlu and so forth. So ama-councillors yiyo nje akhangeana khangelelwa phansi.